sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 20 kuMfumfu 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, ababalisi bagcizelela ukuthi bafuna ukuthola iholo labo ngemali yakwamanye amazwe ngoba ingxabangxoza ekhona kwezomnotho welizwe yenqabela ukuthi beziphilise ngama-bond notes.
Ama-price nge-bond note akhwelile okungenzeki. For example, ngithe ngibuza ngokukhipha izinyo, bathi 150 nge-bond note, nge-US dollar bathi $30, half of his salary for izinyo.
Isakhamuzi seHarare umnumzana Mfundo Mlilo uthi usekhangelele ukuthi umthethwandaba ophezulu uqale ukuthetha udaba alukhweze kuwo emangalela ngokuthi abantu bethathelwe imali ye 2% ku-tax.
Lokhu kuthi ukuthi uhulumende ule mali eningi ayidlalisileyo eyidlalisa ezintweni esingazaziyo, usephenduka njalo uhulumende sekuthi usefuna ukuthi asibhadalise i-tax kwenzela ukuthi abhadale isikweleti sakhe. Lokhu yike ngikwalayo ngesakhamuzi ukuthi ngingabhadala isikweleti sikahulumende.
Siza kuzwa okwenzakala emaphandleni kanye leziphathelane labesifazana, wona lo msakazo wenu we-Studio 7. Iningi seliphe imbono ehlukeneyo ngesikhalazo esethulwe ngababalisi benhlanganiso yeZimbabwe Teachers Association, iZimta, ukuthi kumele bathole iholo labo ngemali yakwamanye amazwe ngoba bathwele amagabha avuzayo ngenhlelo zikahulumende ezokulungisa umnotho welizwe. UMavis Kama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuza ngemva kokuba uhulumende eyethule imithelo etshiyeneyo ebalisa okuhlawulisa uzulu amasenti amabili kudola linye ngalinye lapho ethe wathenga impahla ebiza imali ephezu kwethumi lamadola i-$10. Inhlanganiso yeZimta ithi amalungayo awenelisi ukubhadala indleko ezibalisa le mali yokugada amabhasi, ukuthenga ukudla, eyokwelatshwa ezibhedlela, leyokubhadalela izindlu abahlala kuzo. IZimta ithi uhlangothi lwababalisi yilo obeluvele luthola imali ephansi kakhulu engeneliyo ukuba baphile, engafiki ku-poverty datum line, kukanti udubo lwabo soluphindwe kabili ngengxabangxoza ekumnotho welizwe. Iningi lezisebenzi ezikhulume lalomsakazo zithi zibhekane lohlupho olufanayo. Omunye wazo kungunkosikazi Ivy Banda osebenza koBulawayo.
Ama-price nge-bond note akhwelile okungenzeki. For example, ngithe ngibuza ngokukhipha izinyo, bathi 150 nge-bond note, nge-US dollar bathi $30, half of his salary for izinyo. Angisakhulumi ngama-basic awukathengi khona la, isalary yafu yakho siphelile. Umbono wami bekuyukuthi uhulumende angenele since ama-US dollars asesemalutshwane.
Wengeze wathi kumele uhulumende alungisise lolu daba ngoba iholo elitholwa liningi lezisebenzi alihambelani lentengo yempahla lokunye.
Ukwenzela ukuthi umbalisi laye abe ngumuntu okhululekileyo elizweni lakhe, athenge ngesalari yakhe izinto zakhe zikwane zonke. Ababalisi njalo bathola lolu hlupho ku-transport. Bebebhajethele ama-50 cents for umthova, but ukhwelile inyanga ingakapheli, so sokumele bayebhadala $1.50 nxa kusakhanya. Kodwa kungaba mnyama usisiba yi-$2. Ayisaneli isalari yabo nxa kungama-bonds. So kazame ezinye indlela uhulumende angazenza ukuthi iyanele le mali.
Kodwa umnumzana Musa Chabalala waseManresa edolobheni leHarare uthi kavumelani lokuthiwo yinhlanganiso yeZimta.
Le nto ekuthiwo ngabeZimta ukuthi bafuna ukubhadala nge-forex, ikhanya ngani ayilangqondo kakhulu ngoba abantu laba abangenisi forex ngisho. basebenza under i-government. U-government lo omele ukuthi ngawo ngiyongenisa i-forex ayingenisi, so bazayithatha kubani? Yithi futhi thina siyidingayo, sithingirisa, sithengisa, sihoda, phinde sibanike futhi sibabhadala ngayo. Hayi, mina ngibona nganakulanento lokho.
Ababalisi bathi uhlangothi lwezemfundo lungaphazamiseka elizweni nxa uhulumende engalalelanga izikhalazo zabo. Lumsakazo kawusanelisanga ukukhulumisana lenkokheli enhlanganisweni yezisebenzi yeZimbabwe Congress of Trade Unions, njengoba udaba lokubotshwa kwenkokheli yale nhlanganiso lulokhe lusemthethwandaba. Ababotshiweyo laba ngeviki ephelileyo babalisa umkhokheli wayo umnumzana Peter Mtasa lonobhala jikelele umnumzana Jafet Moyo, behlukunyezwe ngamapholisa kuviki ephelileyo ngesikhathi befuna ukukhokhela izisebenzi ekutshengiseleni ngenxa yodaba olufanayo bekhala ngakho kanye abezimtha asebekhala ngakho phezu kwamanyathelo uhulumende asewathatha ukulungisisa umnotho welizwe. Yikhona luzoziwa mhlaka 30 Mfumfu udaba lwenkokheli yeZCTU ngemva kokuba abekade bebotshiwe laba betholiswe ithuba lokuhlawula amachumi amahlanu amadola ngamunye kuyimali yesibambiso ibail. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Kamuzi seHarare umnumzana Mfundo Mlilo uthi usekhangelele ukuthi umthethwandaba ophezulu uqale ukuthetha udaba lukhweze kuwe lokuphikisa inyathelo elathathwa ngumphathintambo kahulumende obona ngezemali umnumzana Mthuli Ncube elokuthathela abantu umthelo wesilinganiso sokubili ekhulwini i-2%. Umnumzana Mlilo oyisiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi e-Combined Harare Residents Association uthi ukhwezelo ludaba ezimele yedwa njalo igqwetha lakhe umnumzana Dendai Biting. Sixoxele umnumzana Mlilo osichasisela okuningi ngenyathelo alithetheyo.
Lolu daba ngilukhweza ngingedwa njengomuntu ophile ebhadle, njengomuntu obhadala itaxi efakwe nguhulumende. Uminister we-finance uProfessor Mthuli Ncube wafaka umthetho, kumbe ngathi watshintsha umthetho le tax ebhadala kuhulumende xa umuntu esenza singathi ngama-transactions kumbe ukuhambisa kwemali. Umthetho lo ungangokuthi nxa ubhadala imali efika njenge imali engangedola kumele ubhadale i-$2 eya kuhulumende. Mina ngibona ngathiwa le imali yikuntshontsha kahulumende entshontshela abantu, ngoba sathola ukuthi uhulumende iminyaka ephelileyo kusukela 2013 kufika ku-2018 useleskweledi esingafika 16 billion. Lokhu kutho ukuthi uhulumende ule mali eningi ayidlalisileyo eyidlalisa ezintweni esingazaziyo. Usephenduka njalo uhulumende sekuthi usefuna ukuthi asibhadalise i-tax ukwenzela ukuthi abhadale isikweledi sakhe. Lokhu yike ngikwalayona njengesakhamuzi ukuthi ngingabhadala isikweledi sikahulumende.
Ye, kodwa ubufakazi ulabo yini?
Ubufakazi ngilabo ngoba sathola ukuthi imithetho yonke eseZimbabwe intshintshwa yiPhalamende. Uminista kumbe upresident kumbe umuntu wonke nje kala ngathi amandla wokutshintsha umthetho. Imithetho yonke itshintshwa yiPhalamende. Xa umuntu kumbe uminista efuna ukuthi umthetho utshintshwe, kumele ahambe ePhalamende ayefake singathi ibhili ukuze iPhalamende ikhangelisise ukuthi umthetho lo uya ngaphi. Uminister of Finance kayihambisanga ngale ibhili ngathi eParliament. So mbona ngathi akakukho emthethweni ukuthi avuke nje ephongukhuluma ukuthi umthetho usutshintshile engahambisanga ngalo mthetho eParliament.
Kuyini kathesi osukulindele ngalolu daba?
Kathesi silinde ukuthi uregistrar wecourt asinike ilanga lokuthi ngathi udaba lolu luthethe, ngoba lwahamba ngathi nge-agent chamber application. So simelele ukuthi amalanga azayo nalaya kumbe kusasa kumbe amalanga azayo basitshele ukuthi sizahamba nini siyehlangana e-court. Ngimele ngu-honorable Dendai Biti igqwetha elazakalayo kakhulu ngezinto ze-finance lezinto ze-constitution, njalo wayengu-minister of finance, umuntu owazi umthetho kakhulu. Lolu daba selihambise e-court ye-high court.
Lowo ngumnumzana Mfundo Mlilo sixoxelaye eseHarare.
Umfumfu inyanga lapho kunanzwa umsebenzi wokufundisana ngomkhuhlane owemvukuzane yebele, eye Breast Cancer Awareness Month. Ngakho ke, umsakazo wakho weStudio 7 umanyana labanye kulomsebenzi ngokwethula inhlelo zemfundiso eziphathelane lemvukuzane yebele. Kusukisela mhla ka 22 Mfumfu kusiyafika umhla ka 26. Sixoxa labantu abasinda kumvukuzane yebele belandisa ngokunqoba kwabo. Abalahlekelwa izihlobo labo belandisa ubuhlobo abadibana labo. Imfundiso evela kubodokotela kanye lokunye. Lingakhuthwa yilezi nhlelo zemfundiso kuStudio 7 ngo-7:30 ntambama. Lango-6:30 ekuseni kusukisela ngomvulo siya ngolwesihlanu. Kumagagasi awe 909 AM 4930-6040 15460 laku 1885 kHz ku shortwave.
Umabhalane omkhulu kuhulumende weMelika umnumzana Mike Pompeo uthi wahlangana lenkosana yeSaudi Arabia wayitshela ukuthi eleMelika likhathazekile ngodaba lwentatheli izindaba yalelo lizwe eyanyamalalayo uJamal Khashoggi owathunjwayo njalo bamelele ukuthi iqiniso liphumele egcekeni. Ekhuluma lentatheli izindaba yakhona pha eVoice of America uGreta Van Sturen, umnumzana Pompeo ophinde wathinta udaba lwabantu beMexico lamanye amazwe akhelane layo abalubhekise eMelika ngobuningi babo bedinga ubuphepheli i-migrant caravan. Uthe usakhulumisana lohulumende weMexico ukuthi bezwisisane ngokuthi abantu abasoze bephonga ukungena kwele Melika ngokungekho emthethweni. Uphinde wakhuluma ngokunye okuningi-ningi okuphathelane lamanye amazwe agoqela ele Panama, le China, le Venezuela. Asizweni amanye amazwi akhe.
So we're working with the current government. It's their strategy, and we recognize Mexican sovereignty, their right to make the decisions the way they want. Yesterday they spoke with the UN.
Sisebenzelana lohulumende weMexico ngalolu daba. Siyananzelela ukuthi uhulumende weMexico ulelengwelo lokuzikhandela amacebo akhe ngendlela afuna ukulungisa ngalolu daba. Izolo nje bebekhulumisana lomanyano wamazwe omhlaba we-United Nations ngalolu daba. Ngalokho kusoba lokuthi bazaphatha abantu laba abadinga ubuphepheli ngesihle bengephula amalungelo abo, kodwa kufanele njalo bebazise ukuthi akulunganga ukuthi besuke emazweni abo besebenzisa iMexico ukuza lapha eMelika. Iningi labo lisuke emazweni la ngoba kungela msebenzi. Kuqakathekile kakhulu ukuthi kudalwe imisebenzi kulawo mazwe ukwenzela ukuthi abantu laba babe le ndlela yokuziphilisa.
They don't need to transit not only to the United States but to Mexico or any place else.
Lo umnumzana Mike Pompeo umabhalane omkhulu kuhulumende weMelika ubekhuluma lomsakazo weVoice of America khona pha eWashington.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela umshweshwe,
lamlela nampa bafubembula.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela umshweshwe,
lamlela nampa bafubembula.
Gukama
uhlelo lwezemaphandleni kuliviki abesifazana abegwanda abananze ilanga le-International Day of Rural Women bekhalela amathuba alinganayo labomama bemadolobheni. U-Albert Ncube obesestezi egwanda usipha lolu daba ngokugcweleyo.
ELeZimbabwe limanyane lomhlaba wonke jikelele ngomvulo ekunanzeni imisebenzi yenziwa ngabesifazana bemaphandleni ngelanga ele-International Day of Rural Women. Abesifazana besitezi phansi kwanduna umathema labo bananzele lilanga bekhalela amathuba alinganayo hathi labesilisa kuphela kodwa labanye omama abasemadolobheni. Ilanga leli lasungulwa ngumanyano we-United Nations ngenjongo yokuqakathekisa omama bemaphandleni kanye lokunanza imisebenzi abayenzayo. Kumbuthano oqoqo inhlanganiso yabomama e-Women Development Association of Zimbabwe WODAS oqhutshelwe esitezi ngomvulo, iningi labomama likhale njalo ngokuma manzonzo kwezomnotho. UNkosazana Thandeka Ncube eMasholomoshe uthi umumo wezomnotho sulethe obunye obunzima kubomama bemaphandleni.
Bathi bafuna amarandi lamayusa ekhemesti zegwanda Solo akuna cooking oil, akuna flour, izinto azeshanga lokho ezikhwelile. So lapha okukhona khona lokho iphini ngale nge ngathola i-cooking oil lethi $10. Njengamaphilisi ke siza kufa. Asoze siphile ngoba kade sesize si-reduce ukuthi amaphilisi okumelwana te kusene emintambama. So nathe kusene kuphela.
UNkosazana Santa Mabuya oyestezi udiskhathi sokuthi omama bemaphandleni baqhubekele phambili bephathwa njengengani. Sokumele sidlule njalo uthi labo sebefuna izikhundla eziphezulu njengabanye omama bemadolobheni.
Isikhathi esiningi omama baphatheka njengabantwana, abaphathwa njengabantu okuthiwa labo bangabakwazi ezinye izinto. Mina ngokwami ngimele omama, omama silima ngezandla, sichaya ugatshopo, sigebha amagodi ngezandla. Sibe sicela ngani ukukhulumende uyasizwela njalo omama isingenise lati phambili kungathi omama ngabantwana ababili ezikhundla ezinkulu singene lati kukhanye lati sikhulumele omama sikuseParliament siyakucela khona lokho.
UNkosazana Violet Ndlovu oyemayezane uthi babhekane lodubo lokusilela kwamakliniki kanye lezibhedlela okubafake engozini lapho begula.
Uhlupho lukhona imfula ungagcwala uthuli, ungagcwala futhi umfula lwano ngale uhovi, akusela sibhedlela ngakithi. Isibhedlela besikhona sakhiwe ikhathi sasikavulwa, asikaqalisi ukuthi sisetshenziswe sisesekhatshana. Kuluhlupho ukuthi nxa abantu begula ngale ngakithi baye ngale, akula sibhedlela. Yilo uhlupho esilalo kakhulu.
Umqondisi we-Waters uNkosazana Juliet Nkiwani uthi omama kanye lamantombazana bemaphandleni babhekane le ndubo eziningi. Bekunanza njalo ilanga lamantombazana ole International Day of the Girl Child kulumbuthano njalo uMankwane uthi umlando wabo yikuthi baphungule inani labantwana abenda bebancane.
Sikunanzelela ama-challenges alapha estates kumbe emakhaya, umntwana ngaqeda usesiyakwenda. Lanxa umntwana waye-bright kodwa ngokuthi usemakhaya kula mathuba amaningi, akula misebenzi, umntwana uyehluleka, abazali behluleka umsesikolo. Kuthe yabo mama insimu ithi yena okwenzakala emadorobheni akwenzakalela emakhaya, and time is now. Singena kunye dispensation umama wemakhaya angasaleni umuva.
Abafundi besitezi bathole ithuba lokufunda umdlalo wecricket befundiswa ngabadlali beqembu lesizwe lamantombazana. UNkosazana Sam Nkiwani okhangela ngenhlalakahle yabadlali laba ukuthaza abafundi ukuthi baqakathekise ezemidlalo.
Cricket thina sikhona lapha isitshintsha impilo zethu. Njengoba lisazi isimo seZimbabwe kathesi ukuthi izinto eZimbabwe azimanga kuhle.
Usobhuku omkhulu eMakwilili Village umnumzana Promise Chabangu ukhuthaza omama ukuthi basukumele phezulu bazenzele inhlelo zabo bengameleli ukuncediswa ngobaba.
Omama yimgogodla wethu ophilisa ubani loba. So omama kuqhakathekile ubani. Bangazi bakhangelela ukubana obaba bayibo ufanele. Ikakhulu sithanda ubana omama babe babale mfundiso enkulu kakhulu ubana yiba baselile izimuli zonke esigabeni.
Inhlanganiso ye-Waters yasungula uhlelo lokufuya imbuzi njalo iningi labo mama lithi lezimbuzi sezigugule impilo yabo ngoba sebenelisa ukuthi bazithengise bahambise abantwana esikolo. Ngimele iStudio 7 ngisesitezi eGwanda ngingu-Albert Ncube.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampa bafube mbula.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampa bafube.
Okwamanje sengilichiya ezandleni zika Chris Gandia we Studio 7 esethulela uhlelo liphuma lendaba lichone lendaba.
Lingali tshona njani zulukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lithona lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Richard Gundane, umkhokheli wenhlanganiso yamatitshala iZimbabwe Teachers Association kumbe ZIMTA. Ya, esikhangele yona impilo yamatitshala lezi nsuku ngokuqonga kwentengo la ngokuthi lina like lakhuluma ukubana kumele lingezelelwe kodwa imali yakhona ikhanye lokhu ngakangezelelwa. Kuhamba njani empilweni la?
Hayi, sesithole nzima. Khathi esingasazwisisa ukuthi kuhamba njani. Sesithole nzima sibili. Ngoba sibe sixotshana lokuthi uhulumende abhadale imali lesilinganiso se-poverty datum line. Khathesi sesibona ukuthi into ye-poverty datum line leyana yinto encane, sokubuye inkalakatha yendaba sokule nkinga khathesi. Into zonke sezikhwelile. Nxa ngikhangele mina khathesi izini sibe sikhuluma ngendaba yamakhombi lapha ukuthi amakhombi eku-50 cent, khathesi okuthiwa seku-75 cent. Abantu bayakubanisa njani khonokho? Into eziningi sezikhwele ngama-50%, ngama-100% ezinye izinto. So kumele ukuthi esikubonayo ukuthi impilo isiza kuba nzima ngaphandle kokuthi uhulumende agijime sibili acasise ukuthi nxa bekhuluma le monetary policy abayikhuphileyo, le fiscal policy abakhuluma ngakho, ye bakhuluma isikhiwa se-economics, ngabakhulume inkulumo zokuthi abantu abasekhaya bayeza ukuthi bathini. Nxa an ordinary person osekhaya kafuni kuze ukuthi intengo yezinto ezinto iyakhwela. Izisebenzi kasifuni ukuthi size ukuthi intengo yezinto iyakhwela. So kabacasisi imonetary policy yabo ukuthi batshone. Kabacasisi ukuthi yindaba ama-prices sekhwela. Kabacasisi ukuthi yindaba so kukhanya ngani amafutha awe-fuel ngasatholakali, sehlupha ukuthi isiwathole. Yindaba so kukhanya ngani i-transport isikhwela 100%, 50%. Kabakulungise into leyo, kabayilungise singasozithatha isikhathi esiningi ngoba sizagcina sesibuyele endaweni kade sikhona ngo-2008 yokuthi abantu bayagcina sebesehlule kuye emsebenzini. Hayi kodwa ukuthi bakustrike, hayi, bayagcina vele sebesehluleke ukuthi kuyabe kungasekho ukuthi umuntu akwanise ukuthi ahambe emsebenzini.
Kubona amatitshala limi njani ezikolo lapha, baningi bayenela na kumbe kulokhu kufunakala abanye?
Amatitsha ayashota ezikolo la, ayashota kakhulu. Nxa singakhangela ama-statistics akhona ku-Ministry of Primary and Secondary Education laphana sibona ukuthi ayashota around 20,000 teachers abashotayo. So into ekhona vele sithina sibe sikhanga sithi hayi, uhulumende enganceda kakhulu nxa sixotshana ngendaba ye-quality education, access to education. Kufuna ukuthi khonokho kube khona. Uhulumende enganceda kakhulu ukuthi bathathe amanye amatitsha. Amatitsha akhona amaningi abahlezi ekhaya, baqethe training bakhona, bamelele bayadinga umsebenzi. So kuyagcina so kusitsho khona ukuthi i-future yabantwana abancane vele layo iyabe ingasamanga kufi. So kumele ukuthi nxa sikhuluma ngendaba ye-education sibone ukuthi senza yonke into yokuthi abantwana bakwanise ukufunda. Amatitsha ashotayo lawa kutsho ukuthi abakhona ezikolo kulabanye abafundisa abantwana abaningi kakhulu eklasini ethiwa yi-teacher pupil ratio. So nxa befundiseka kusakwaniseki ukuthi bafundise abantwana abaningi kangakani, kakukwaniseki ukuthi bamake amabhuku, akukwaniseki ukuthi azwisise umntwana lo mntwana, babaphathise ukuthi abantwana bafunde sibili i-quality education bekhona. So kungaba ngcono ukuthi uhulumende akhangele khonokho nxa even if kulobunzima obunjani, kake into ze-education yabantwana ibe yinto eprotektiweyo, into sibili esizama by whatever means ukuthi abantwana bafunde.
Umbuzo wami wokugcina, ungasitshela ukuthi udaba lwama-extra lessons lona luhamba njani? Sike sizwa phambilini lapha belungani luyakhathaza kungazakali ukuthi kumele amatitsha abafundisa abantwana ngaphandle kwesikhathi sabo baphiwe malini ngabazali lokunye okunjalo.
Indaba yama-extra lessons ikhona, umthetho wangikhona, ama-circulars angikhona, vele akhona. Kodwa nxa kukhulunywa ukhulunywa ngesikhathi se-holiday phela, ukuthi abantwana kabafunde ngesikhathi se-holiday, kungabe yi-2 weeks e-holiday kumbe 1 week, izikolo ziya-applya. Ababalisi athi siyafundisa ngesikhathi se-holiday sithole lathi inzuzo encane. Isikolo labazali bayahlala bayenza i-meeting sebekhuluma ukuthi singabhadala malini per subject, njalo njalo.
Alo ke bekungumnumzana Richard Gundane umkhokheli wenhlanganiso yamatitshala iZimta kumbe Zimbabwe Teachers Association abesixoxela kuhlelo liphuma lendaba lithona lendaba igama lami nguChris Gande lela.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe. Siyalamukela kweziphathelane labesifazana. Lamuhla sixoxa lonkosazana Thandekile Moyo, yena othanda ukubhala imbono yakhe ebulenjini beTwitter ngokwenzakala kwezomnotho welizwe, kwezombusazwe kanye lokuphila kwabantu. Siqale ngokumbuza ukuthi kambe inkundla zokukhulumisana ebulenjini lezi zingaletha inguquko elizweni na.
Ngokukhuluma ngazo ngiyabengicabanga ukuthi abantu bazafuna ukuba involved and bengazwa ngakho bese befuna ukwenza izinto ezingatshintsha umumo wabo. Ngiyakhathesa abantu babekhala ukuthi uhulumende usenza lokhu senza lokhu kodwa abantu abazange beyevote. So mina nxa ngidiscussa labantu ngiyabengizama ukuvusa abantu inkophe ukuthi hhayi izinto lezi yebo ziyenzakala but it's something that we can do about it. Kukhona esingakwenza thina. Ilizwe lethu ligcwele abantu abangela interest njengento ezenzakala. Ifo ngikhuluma ngazo senzani but akula muntu ochiseka kakhulu ukuthi azasukume ayenze into engagugula ngokusemthethweni. So mina nxa ngikhuluma lapha ngiyabenzama ukuthi abantu engxe kungathi thika enhliziyweni besukume labo benze izinto ezingasinceda. Even kungasondaba zombusazi uyabona kulezi zinto ezenzakalayo around us abantwana abalwengulwayo kodwa abantu asenzi lutho ngakho akukhulumi ngakho izinto ezingani ziyimfihlo. So I'll just be trying ukuthi abantu bebe involved politics la society.
Ngabala lapho owawuloba khona esingathi yikholam ngakubona njalo lapho owawuxoxisana khona labanye komabona kude likhuluma nje ngokuningi uvele ugxile khona ekubhaleni.
Hayi ukubhala nje it's something engangiyenza ukuzizazisa. Abantu abahlala bengikhuthaza la ngaze ngathi ngcono nzani abanye ama-editor abathandanga engangibhala until one day omunye wakuthanda wangipublisha kodwa mina anegeographer by profession.
Uyakukhulume abanye bangathi ku-controversial usithatha ngaphi isibindi?
Angazi ukuthi indaba yesibindi but I think ukukhuluma kuya ngokuthi uchiseka kangakanani into ezenzakalayo. Ngibona ngani mina uhulumende laye uyafuna ukuzwa ukuthi abantu bacabangani ukuthi labo bavumelekile ukuthi bekhulume abakhulumayo. Lami kumele ngikhululeke ukuthi nxa ngingavumelani lakho ngisho embatshele ukuthi hayi lamona into elikhulumayo angihambelani layo.
Ekubhaleni lakubo-Twitter lakubo-Facebook lakubo-WhatsApp ungathi bakhona yini abesifazana labo abaphatheka kungxoxompikiswano yalokho okwenzakalayo kumbe balutshwane?
I think bakhona ngoba mina ezintweni lezi engiziphostayo ngiphendula ngabomama konke labo babo kodwa yabona indlela esikhuluma ngazo zitshiyene. Kulabanye abakhuluma bengabachingayo and then kulabanye ababe benembono yabo. I think abakhanyi kakhulu ngoba babe bengachini bengabantu abazikhulumela kuhle nje ukuthi kwenzakalani kodwa omama bakhona bayakhuluma
ngezinye indlela. Ababonakalayo yilabo abathi hayi mina ngenziwa njalo abazimela bedefend umbono wabo
babaqina sebengabakhulela laba so ngani sesikhulela abanye ababe khuluma kodwa labo ungakhangelisisa kuma kukhona lokho kuyabhaliwe babe khona bebaningi abakhulumayo ngaphansi khonapho labo befaka imibono yabo.
Leyo balaleli bekuyingxoxolo unkosazana Thandekile Moyo othanda ukubhala imibono yakhe ebulenjini beTwitter ngokwenzakala kwezomnotho welizwe, kwezombusazwe kanye lokuphila kwabantu. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo oluphathelane labesifazana. Ayike sesemaphethelweni ohlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.